izolo lakuthanga edekhulume sithi yena waphuya imota leplazi ngenxa yokuthi uyi-opposition leader eparlament supervisor abantu bonke ama-MPs aku-opposition. Lawo sizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza tshoko, yiyo kuthiwa yipropaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora akasasebenzeli i-opposition, yikho libona uyaxotsha abantu ema-by-election njengebhinga lakafaki ama-candidates. Sebavumelana ukuthi i-MDCT leZANU-PF yintonye, yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga baza split ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi eParliament kule committee okuthiwa i-Rules and Orders Committee, yiyo umaqhuzu weParliament, yiyo egela imthetho lokubusa lokuqatsha abantu abasebenza eParliament. Kubuye iParliamentary Legal Committee, yiyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala eParliament kaziqhamuli kazephuli iconstitution yeZimbabwe yini. Uma sekusiba lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries, yiwo ayenza i-oversight ukuthi ibisebenza kuhle na, njenge Ministry of Education kule portfolio, Ministry of Justice kule portfolio. Yikho-ke kuphinde kube lama chief whip. Thina be-CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai, MP Dangamvura eMthali eManikaleni. Yikho-ke mesithi thina kuyasisupervisor ngamanga, iZANU la ilo chief whip wayo, DCT lo chief whip wayo, thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi-independent ubaba uMliswa. Yikho lokho esikutshela abantu yikuthi uMonzora sephelelwe ngumphako, sethengisile, usebenza leZANU, sezama ukusigcoba amafutha inyama yembuzi singayidlanga. Singathi ngesiNdebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye. Ngalokho-ke thina ama-chief whip wonke ayahlala ku-Rules and Orders Committee. Asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingaphi njengoba yena inywa iZANU. Mahlezulu, asinanzelele nini ukuthi imali kahulumende ivela ku-consolidated fund. Angilangizwisisa, onke aphuma ku-consolidated fund. Akula mali ezaphuma ngenxa yakaMonzora. UMonzora uzagada imota yebhenze esithi uye emareserva emakhaya esithi ukhangela bani, njengoba yena vele kasakwanisi ukufilda ama-candidates. Ngamafitshane sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili, liqili ndini, kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamaNdebele bathi kuyahlola. Sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacithwa phambili, amadala bathi okungapheliyo kuyahlolwa, lingayengwa nguMonzora ngoba sephelelwe ngumphako. Siyabonga, mahlaba ezulu.